isindaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalithola njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 kumpalakazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iKhomishini ecubungula ngodlakela olwenzakala eHarare iqhubeze impumela kumongameli Mnangagwa okhangelele ukwethulela uZulu okumumethwe ngule iKhomishini ngomvulo. Owayengumongameli wele Melika umnumzana George H.W. Bush kasekho.
Kumbula sasingu Vice President ka Ronald Reagan, njalo wasuka waba ngupresident wele America. Ngikhumbula njalo enguye owakhokhela impi against uSaddam Hussein eKuwait after uSaddam invade eKuwait.
LeZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leNational AIDS Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Commission ekhokhelwa ngumnumzana Hale Mamotlante ebidingisisa ngokwenzakala mhlaka 1 kuNtulikazi lonyaka eHarare kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi isiqhubele umongameli Emmerson Mnangagwa impumela yayo. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwethulela umphakathi impumela le ngomvulo. Kodwa phansi komthetho weZimbabwe ulalo ilungelo lokungethuli impumela le. Yena uMnangagwa wathembisa ukuthi mpela uZulu uzakuzwa ukuthi ngemva kwenyanga ezintathu iCommission le igcwayisisa lolu daba lapho okwakhuluma khona abantu abambalwa ababalisa inkokheli yebutho lamapholisa umkhokheli webandla leMDC kunye loZulu Mathupha kuhamba njani. Ngumongameli wele Melika umnumzana George Bush kasekho. UBush ube leminyaka engamathumi ayithoba munwe munye lane i-94. UBush owayengumongameli ngomnyaka ka-1998 usandachiwa ngumkake uBarbara wabhubha ngenyanga kamabasa wonalo umnyaka. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ngalolu daba.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngithi la ngenkathazo kufamily yako Bush ngokulahlekelwa ngubaba wabo. Kunengi kakhulu engikukhumbulayo ngo George Bush senior. Ngikhumbula sasingu Vice President ka Ronald Reagan, njalo wasuka waba ngupresident wele America. Ngimkhumbula njalo enguye owakhokhela impi against uSaddam Hussein eKuwait after uSaddam invade eKuwait. Siyazi ukubana iKuwait at that time yayipartner enkulu e-US ekuthengiseni i-oil to i-US, and uGeorge Bush wakhoqa amabutho akhe ukubana ahambe ayodefend iKuwait. Siyazi njalo lokuthi impi yakhona vele ayizange last too long. I'm sure abantu ekhaya bayakhumbula ngesikhathi yikho lapho waphuma khona igama lokuthi isikadi, ngoba kwakulama Scud missile esasiwabona kumathelevishini ebusuku ebomba amabutho kaSaddam Hussein ahle abaleka. Impi yakhona vele ayizange thatha amalanga amade, yathatha a very short time ukuthi iphele. Then wase pull out impinda zangasamlandela uSaddam all the way to Baghdad, then wase luza kama election alandelayo. Yikho ngathi ngikhumbula kakhulu ngayo.
Siyabona ukuthi ngumuntu osanda chiwa ngumkakhe. Nxa ukhangele wena ikakhulu ukubana ngabantu abahlale iminyaka edlulayo na 70 bebonke.
Ye khona kuyisiboneliso esihle kakhulu kubantu abashadileyo njalo kunikeza ithemba lokuthi sonke nje esishadileyo silakho ukuthi siphilisane kakuhle lamakhosikazi wethu noma namadoda ethu isikhathi eside. I think kuyisiboneliso esihle kakhulu institution yemarriage yomshado abantu bangaphilisana isikhathi eside.
Alo ke umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America eseWashington DC.
Okwalunye udaba olufanayo oyengumholi wekolleji leNational University of Science and Technology uProfessor Phineas Makhurane kaSekho. Okunengi ngemfa yakhe sizalazisa kunhlelo zethu ezilandelayo. Lamhlanje eZimbabwe limanyane lamazwe amanye awomhlaba ekunanzeni ilanga leNational AIDS Day. eZimbabwe ngelinye lamazwe amalutshwana emhlabeni jikelele elenelise ukwehlisa inani lokuthelelwana kwegcikwane le-HIV. Umkhosi wokunanza leli langa wenzelwe edolobheni leMazoe lapho unkosikazi kamongameli u-Auxillia Mnangagwa kade engumhlonitshwa khona. Ilanga le-AIDS Day lafakelwa ukunanza ababulawa yimkhuhlane le emhlabeni jikelele.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Umongameli Donald Trump wele Melika uxoxele intatheli izindaba ye-Voice of America uGreta Van Susteren emhlanganweni we-G40 oyenzelwe kwele Argentina. UTrump uthi ele China alisozele nelize ukuqhelisa amandla obuhuquluze emhlabeni jikelele ngoba lelo lizwe alisela mali enengi kakhulu. UTrump uthi ele Melika lenelisa ukuthola imali efika amabhiliyoni alitshumi lanye selokhu waba ngumongameli kuminyaka emibili edluleyo.
Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I'm making, if you look at, we have $250 billion right now at 25%. That means we're going to be taking in billions and billions of dollars. Plus, I can double that up and then I can double it again. And they could never do what they did in the past with other presidents because, and you see what's happening. I mean, China is, I don't want to do this, but they are not doing very well now compared to what they were doing. And again, I think that we are doing well. We picked up $11.7 trillion in worth since my election, and China's lost a great deal of worth. And we are now a much bigger economy than China, which a lot of people don't know, but we're much bigger and really a much more powerful economy than China.
Umongameli Trump uqhubekele phambili esithi kalasiqiniseko sokuba ele China lizagxila kusigaba seLatin America ngoba lilesikwelede esikhulu.
They have a debt problem and they have to pay for that debt. It's a tremendous amount of money that they're spending. Do I like it? Probably not. But I also know it's very expensive for them and a lot of those places aren't going to work out. Said that, you know, frankly, in light of what happened with Ukraine, with the ships and the sailors, it just wouldn't be the right time. But I will meet with them. I think we have a very good relationship and I think we're going to have a very good relationship with Russia and China and everyone else. I mean, I think it's important. So I'll meet with him at the appropriate time.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Donald Trump wele Melika exoxa lentathela izindaba ye-Voice of America uGreta Van Susteren emhlanganweni we-G40 oyenzelwe kwele Argentina. Kwezemaphandleni lamhlanje sokulendlala embi ezansi emaNdebeleni esihlasele uZulu kanye lezifuyo kulandela ukungani kahle kwezulu esigabeni lesi. U-Albert Ncube we-Studio 7 usipha lolu daba esenyandeni esigabeni seMatabeleland South.
Izifuyo ikakhulu inkomo sesiqalile ukucuba ngenxa yokusilela kwamadlelo kanye lamanzi okunatha. Lobanje uhulumende lohlelo lokuncedisa izakhamizi ngomumbu inengi kalutholi ngoba uphiwa abaswelayo njalo labagugileyo kuphela. Umnumzana Shadrack Ncube osuka kuvillage 3 eNyandeni uthi indlala ekhona ayisafuni ukuthi abantu bahlalele izandla. Kungakho selima esivandeni sakhe lapho athola khona isitshebo.
Isivande lokhu kuyamphathisa ngendlela eziningi. Abanye babuya bedinga imbhida zokuwoda, nami ngisheba khonapha. Into engathi ngibhekane layo eyabe ingathi iyangihlupha kakhulu yo amanzi lokuthi ngiyabe ngithwala ngamagabha, ngithelela ngamagabha. Kuthi njengoba ubona khathesi ukuthi la ngamabhathana athathela. Yabe funa ubumanzi every 3 days wathele.
Umnumzana Edgar Ncube wegungwe uthi uhlelo lukahulumende lokuphathisa izakhamizi ngomumbu luyasiza ngoba iningi belizabulawa indlala. Uncube uthi izifuyo yizo ezibhekane lendlala embi kakhulu njalo inkomo seziqalile ukucuba.
Abantu siyabe sicuphelana lapha lalaphayana ukuthi sikwanise ukuphila sidle, but kubuhlungu ezifuyweni ngoba isifuyo asizicabangeli njengathi abantu. Isifuyo seziphila ngokuthi zithengelwe ukudla. Amadlelo vele akusiyela into okuthiwa lidlelo, indawo yonke sokuyisikwakwa. Amanzi angeke ngikhulume ngamanzi, indaba ebuhlungu kakhulu. Njengabo lokhu sazi mfowethu ukuthi amadamu lokhu aduka ukuna kwezulu leliyana. Kuze kube lanamhla akula lutho osolukela yenziwa kuthathwa nganyathelo lokhu kunjalo.
Ukansila ka Ward 5 eNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi inani labantu abahola umumbu kahulumende liphansi lapho kuqathaniswa lenani labantu elibhekane lendlala.
Kulezi nsuku kulobuzima kakhulu emaphandleni, ikakhulu indlala, especially nxa sokusiza selisi isikhathi sokuthi ababe kutholile ngalesani isikhathi okuncane emasimini, abanye babengazivunanga okulinganayo, sokuphelile sebekhangelela ukuhola from the social welfare. Kodwa ke akulalo lutho abalukungezelela ukukhona bona ababa bevele bebenefita lokho kuyibonabo.
Unkosikazi Juliet Nkiwane isakhamuzi esitezi uthi uhulumende kumele aholise wonke umuntu osemaphandleni umumbu ukuze izakhamizi zingaxabani ngalokhu kudla.
Yikho i-social welfare yona ayingakhethi, njalo ngibona ngani nxa isiza ayizwe ezakhamizini ukuthi zona zifuna ukuholiswa njani amabeni. Ngabe buya le mithetho yabo ithiya ixabanisa abantu, abantu sebezondana, abantu bayalwa ngoba kulokukhethana, kulokukhulumana ubani. Sibona ngani i-social welfare kumele itshintshe ukwenza kayo.
Ukansila uBebe uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuthe izakhamizi zithawa ngamakhanda.
Ngoba abantu sebekhumbula kusuku zonke ukuthi yena athenga isinkwa, athi uthi uyathenga isinkwa namhlanje afice siyimali engaka, athi uthi uyathenga lokho afice sokutshintshe. Abantu avele abasazazi ukuthi bani, akusela muntu le mali. Sabona ibond note seliwile, kanti yile esesilithembileyo noma useyebhenki udraw ibond note, awudraw iuse. Silabo mama abaphile abale BP abafuni nefedpine, uzafumanisa ukuthi sithwala nzima nxa ungelayise ukuthi uyithenge. Ubona ngani ungathengisa kumbe imbuzi ukuthi uthenge nefedpine yenyanga eyodwa.
Bomaphani duzani ledolobho leGwanda inkomo zifela edamu ngenxa yokubanjelwa edakeni. UDebe Jemzingwane lakho inkomo sesicuba. Ukudla kwenkomo okuthengiswa ezitolo kuyasilela, kuthi lapho kutholakala kuyabe kubiza kakhulu esikhwameni. Ngimele iStudio 7 ngiseNyandeni ngi-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Greta Bodloza Sibanda, isikhulumeli somunye wabazithi yinkosi yamaNdebele, umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ya ukwakuqala nyakwamukela mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba Gandhi, ngisabukela futhi lami labalaleli bonke, ngibabingelela abalaleleyo ngalesi sikhathi.
Siyazi ukubana inkosi ike yanxuswa eSouth Africa, ungasitshela nje ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakala?
Inkosi iphathekile kakhulu, ngathi mina ibhizi kakhulu, impela ike yanxuswa kweleSouth Africa kumaziki amabili adlulileyo, lapho kade kulomchimbi omkhulu khona ewe Africa lo mcimbi lapha amakhosi awe Africa kade evuthena khona eSouth Africa.
Kuhambe njani ukuthi kuze kunxuswe yena umnumzana Stanley Raphael Khumalo, njengoba sisazi ukubana bakhona abanye ababili laba abazithi bazinkosi, yena ukhethwe njani?
Impela baba, abantu ebukhosini baba, ubukhosi phela isiyonto ekhanjwayo ngabantu, ayisiyonto ebonakalayo ngabantu. Amakhosi wona ngokwawo ayakwazi ukubonana wona wodwa. Lathi kusimangalisile ukuthi umhlaba iAfrika yonke imunxuse kanjani uStanley Raphael, kodwa bekhona ngale bakutsho bona ukuthi hayi, thina inkosi siyayazi njalo inkosi siyayizwa njalo ukwenza kwenkosi siyakubona, okutshengisa ukuthi bona bakuhluzile bodwa, bakubona ukuthi khona hayi, nasi inkosi ekhulumela uZulu, nasi inkosi yabantu, nasi inkosi eyenza okwamakhosi. Sibona yikho kwenze ukuthi khona bona bahluze babe lesinqumo sokuthi bakhethe uStanley Raphael Khumalo, bakwazi ukuthi yiyo inkosi yakomthwakazi. Njalo nginalithemba lokuthi yonke leyana into eyenzakeleyo ibe yinto emangalisileyo, ibe yinto eqedayo wonke umbango nalo esiwubonayo, ukuthi njengobana kade lokhu bebangisana abanye bezithi labo bazinkosi ngadlalayo nalabo bazinkosi, kodwa amakhosi wona ayabonana wodwa ngokomoya. Yikho okwenza ukuthi khona inkosi uMzilikazi inxuswe laphana, befuna ukuthi baqede wonke umbango nalo khona. Namhlanje iAfrika yonke sisazi ukuthi hayi, inkosi nguStanley Raphael Khumalo, inkosi nguMzilikazi wesibili, so kunenkosi njalo futhi komthwakazi. Yikho benxuswe yona, benganxusanga obunye ubukhokheli, bahambe bayanxusa inkosi.
Kuyini okuxoxiweyo emhlanganweni wonalo?
Emhlanganweni lo kakhulu bebekhuluma njengamakhosi, benanzelela bebona ubukhokheli bobukhosi, bekhangela njalo lokuthi kanti abantu abe-Afrika bangabambisana njani bengaphansi kobukhosi, hatshi ngaphansi kwepolitika. Bebekhangela njalo bebona ukuthi abantu be-Afrika bangathuthuka njani, ngoba kathesi abantu be-Afrika izimpilo zabo lokhe zitshona, lokhe besiba puwa, besiba ngabayanga ngaphansi kwembuso yepolitika. Yikho kamakhosi avumelene ukuthi hayi, ubukhosi obuyibona obuvele buthuthukisa abantu ibukhosi bamasiko, ibukhosi babantu, hathi lobu bukhosi bepolitika. Ngathi yiyo indikimba ekade ikhona, bekhangela kakhulu ukuthi i-Afrika kumele ukuthi ibambane. Bakunanzelele mpela khonokho ukuthi kwena i-Afrika namhlanje iyehlukile, iyehlukene ungenxa yobukhokheli lobo kungasibo bakithi okuthiwa yidemokhrasi lobo. Kanti ke thina silobukhosi bakithi kade bubambanisa abantu because okufuna umuntu kubuyelwe emuva ukuze abantu bahlale bebambene njenge-Afrika yonke babe yinto yinye.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Balaleli bakithi, kakhulukazi abemaNdebeleni, kakhulukazi abakomthwakazi, ngithi ngiyabonga njalo ngithemba lizile ukuthi sokubalulekile ukuthi khona silandele amasiko wethu, njalo sokubalulekile ukuthi sikwazi inkosi umdilikazi wesibili, inkosi uStanley Raphael Khumalo, ngoba i-Afrika yonke isimvumile. I-Afrika yonke siyivumile bakomthwakazi. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibonge.
Siyabonga.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli senkosi umzilikazi wesibili, umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington DC.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Vuka Mawulele 6 AM siyaqala ezinye inhlelo isindebele ke siqale ngo half past 6 ekuseni. Ongakathethi ke sendichiya izandleni izika sithandekile emhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile emhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Barbara Thanyani, umabhalane wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Siyakwamukela kuhlelo. Kulo mkhankaso lo osaqhubeka o-Activism Against Gender-Based Violence, kukhona yini elikwenzayo njengenhlanganiso?
Thina njengenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, leminyaka ngeminyaka siyathakazelela isikhathi lesi ese-15 days of activism against gender-based violence esikhangela ukuhlukuluzwa kwabomama ngabesilisa. Kakhulu sikhangela isayidi yabomama ngoba sikhanya even ama-cases lokhu esanda omama behlukuluzeka lanxa bekhona abanye omama abahlukuluza obaba. Kodwa ungakhangela esithi ngama-statistics asitshengisa ukuthi omama yibo abahlukuluzeka kakhulu namantombazane. Bayahlukuluzeka ngendaba zemali, nxa uba bengabuyi le mali kumbe nxa ubaba engasebenzi. Bayahlukuluzeka nxa imali yakhona ekuyale baba ingakwani ukuthi bathenge abakufunayo. Bayahlukuluzeka nxa abantwana nxa bengayi esikolo esingathi i-financial abuse, i-physical abuse, obaba bayakwanisa ukubahlukuluza ngokubatshaya. Even emsebenzini sithola yena i-abuse iyabikhona. Omanager aba-abusa abe omama lesithi i-sexual harassment, njengathi thina esisebenzayo silama-cases amaningi esikhangelane lawo awe-sexual harassment, lapho sibona khona omama behlukuluzeka. Sibona omama behlukuluzeka lokho kuthiwa yi-psychological abuse, ukuphambaniseka kwengqondo ngenxa yokungamikuhle komikhonomi. Sibona njalo omama behlukuluzeka even ema-church, lapho kuyabe kufakwa khona imithetho engahambelani labomama, abayenelisi ukuthi bakhulume out, bakhulume ngama-problems abanayo. So thina njenge-ZCTU siyakhangela amalanga lala ayi-16 kathesi siyenza lokho okuthiwa ngesikhiwa i-concertization kumbe ngesindebele ukukhankasa ukuthi omama bebekwazi. Siyabe lokho sibafundisa ngamalungelo abo labo omama siyabelana esiyane sihlangana nakho ekuphileni kwethu.
Kahle kahle kuyini elikufundisa abesifazana kulimbuthano?
Silama days amalanga esiza esiwabekile ukuthi iregion le iza khangela ilanga elingaka njenge iHarare babebelebele bigizeli yabo mhla ka 1 iBulawayo mhla ka 8 lamanye amaregion oGweru babesenza mhla ka 8 all other regions omashingo bonke bayeza mhla ka 8 lapha siyabe sikhangela sesigoqa ke i 16 days zethu eziphela mhla ka 10 December njalo siyabe sigoqela le Human Rights Day sikhulupheli sigoqela futhi lamanye i-HIV and AIDS ngoba ungakhangela konke khonokha kuyasi affecta thina njengabomama even i-HIV iyaffecta kakhulu thina omama ngoba omama kabakwanisi ukuthi bathi ukuthi ba-negotiate for i-safer sex even nxa besazi ukuthi ubaba lo ule girlfriend kunzima emuntwini ongumama ukuthi athi baba sebenzisa sisebenzise ijazi lemkhwenyana kumbe i-condom ngenxa yokuthi i-culture yethu kumbe amasiko wethu asivumeli njengabantu abangomama. So thina siyabe sibafundisa ngokuthi amasiko la esikhuluma ngawo ayantshintsha and akulanto embi ukuthi amasiko katshintshe. Asilogala lokuthi amasiko atshintshe ngoba vele isikhiwa bathi esikhiweni bathi i-culture is dynamic iya-evolve with time. So lokho siyabe sibatshela ke aba omama ukuthi amalungelo abo ahamba njani ekuma 16 days.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Barbara Thanyanyiwa, umabhalani wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, isixoxelayo ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Emma Mhlanga, siyabonga.
Owa madinya khala ngoba ngijabukile, ikhiziwe sungu ngoba yephukile, awuwe mdale gari sibuthi. Ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa lala kahle ke sithando sami. Ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye 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 ambabo goodbye. Obanzange mbe nexesha nokuthi goodbye goodbye bye ambabo goodbye. Obanzange mbe nexesha nokuthi the day bengile guru yeza the day bengile guru yabuya. I'm feeling a tough, I couldn't help it but I couldn't wait to hold you in my arms. Nigga wouldn't be from Gopin Ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa.
Ingoma kaKelvin, ingoma ethi goodbye, sigqibela uhlelo lodwa lamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Ikhomishini ecubungula udlakela olwenzakala eHarare iqhubeze indikimba yempumela i-executive summary kumongameli Mnangagwa okhangelele ukwethula okuminyethweyo kumaviki alandelayo. Olivalelisayo igama ngoChris Gande lelaye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.